uhulumende lo imvama unenhloso ezinhle kakhulu izikhathi eziningi ezibukekayo ezizwakala ziqabitheke kodwa kube sekusithi khonapha ekwenzeni bekufezeni lezo zinqumo abelazo kube lenkingi nxa kukhulunywa yinto engabanhle ngayizasebenza kodwa-ke ukubona kwethu lokuhamba kwezikhathi kusitshengisela ukuthi uhulumende kuyalezinto ezinhle kakhulu njengemboni kodwa ukuthi akwenze kuphumelele yilapho kwehlula khona yikho-ke ngesintu singathi indaba ezinjengalezi siyayicela ivuthiwe
kambe khona okungehlula kuyini njengoba sibona ukuthi uyabe sebenza lenhlanganiso ezifana labo Confederation of Retailers Association uyabe sebenza le-GMB labanye ingxaki iba ngaphi lapho
kathi vele ingxaki kahulumende yezinto zakhe zisilela ngathi zisilela ekuthini ziyakhulunywa abantu engomlomo ekwenzeni dolo lokwathi abafana kakulalutho kuza kwehlula ngoba bonabo engxenye abaphakathi ngabanye babo abayihambulayo leyo mpuphu bayithengisa ngentengo ephezulu endaweni ezithize engathi siyakubonasakubona emapulazi siyakubona lapha ezenziwayo siyakubona ukuthi akulahlelo lukahulumende lowaphuma sibili lwaphuma lathi kuhla lanxa injongo zilungile singabe mhlawumbe sizesaba umnyama ongelampilo kodwa ngokwazi kwethu lohulumende bonabo bantu yibo futhi mhlawumbe abazabuye baphenduke babe luthango oludla amakhomane bazakwenza enxebe sachaza kodwa kusiya bangabona ukuthi kule mali sebeqala ukuthi bona bazikhaphulele abantu bengazuzi lutho
siyabona njalo ukuthi okhokhela i-task force ngumnumzana Radmoji isiphathamandla sikahulumende layo ngusomabhizinisi
kangazi njengoba yena ngowakhe mhlawumbe impuphu engayini ungahamba kobulawayo ezitolo zakhe emasupermarket ngomunye wabantu owakuthiwa ezakhe izinto wayethengisa ngedola le-amerika langerani ungabuza abakobulawayo abazawutshenza iqiniso lona lelo kuthiwa sisebenzise idola lezimbabwe yena ayethengisa utshwala lokunye kuthengisa athi kuwote nge-forex ngabe uzathengisa nge-forex angithi khona kuyathengisela ukuthi laye velekama ngiwaqonda entweni le kanti vele khona kufakelwani umphathi ntambo wehlulani ukuthi kuthambe nje abantu abayibo abazigubo lokuswela impuku ungadingi abantu abangasweliyo yikuhleka abantu lokuyenile.